izinduna umuntu engabulala umuntu esigabeni kazila mvumo yokuthunisa lelo cala. Kangiboni ke ukuthi mina izinduna sezaba lamandla okubamba iqhaza lokuthungamela kumbe lokuthonisisa abantu abafa ngesikhathi sombhuqazwe. Kangikholwa mina ukuthi ubukhosi kumbe ubuduna kulawa amandla ukuthi bukhokhele. Bengicabanga ukuthi kumele kube lento ezinto eziningi ezithize ezifana lama TRC ukuthi zenzwe nguhulumende kodwa kube ngama independent commission ukuze kuvele ukuthi khona igugura wondi yasuka njani, ngobani ababulala abantu, kutheni bafa njani, lokuthi siqhubeke siyaphambili. Nxa izinduna zingabambaleli iqhaza zodwa, angikholwa ukuthi sizathola ukuthi lindaba siyiphethe kuhle.
Ukhuluma ngecommission ezimeleyo othi ngabe iyabunjwa iphathelo ludaba, kodwa ikhona iNational Peace and Reconciliation Commission.
I-commission le kumele sibe kwazi ukuthi imjibha kaMnangagwa enza izinto ezifunwa nguMnangagwa. Uzananzelela ukuthi usomlomo wabo nguye isikhulumeli Obed Gudu ubewe lilunga le-MTC wabhazuka waya kuzanu wayamukelwa nguMnangagwa State House dukuduku usephiwe isikhundla soba ngusikhulumeli sakhona. Nxa ebuzwa ngegugu round athi hayi gugu round kayiqakathekanga ayisoyengxenye yezinto abazaziqakathekisa. Kuhle kutshengisele ukuthi leyo commission kayilawa amandla sebenza. Okwesibili, commission le ireporter kuminista ongoza reporter kuMnangagwa. Kangikholwa ke mina ukuthi nxa icommission le izabamba igqabo legugura hundi izaluphatha ngendlela eqiniso, indlela yokuthi into zihambe ngendlela eqondileyo, kodwa izazama ngamandla ayo onke ukuthi thabise uMnangagwa ngoba nguye obabhadalayo, nguye abareporter kuye, nguye kumele bamthabise bamjabulise. Icommission le uzananzela ukuthi silesikhathi eside ikhona kodwa kula esesikubonile esengakubamba ngeground sinanku esikwenzile.
Ufisa luphathwe njani lolu daba?
Ukukabili inkokheli. Okokuqala, akube lama public interviews for abantu abazahlala kuleli qula elizahluza lindaba. Kungaba ngabantu bakhona apha, kungaba ngama international people under maybe United Nations. But nxa sifuna ukuzenzela singazenzela lakho. Kodwa kube lama guarantees ukuthi abantu baya protectwa. Abantu bahambe baye testify kudokumentwe ukuthi khona kwahamba njani. Yi starting point yakhona. Uhulumende angangeneli kube yinto mhlawumbe njwa ikhothe phezulu i Supreme Court kumbe i High Court ibe i commission ekhangelwe yi Supreme Court yi starting point. Ngapha phansi akwenziwe ukuthi abantu bonke abaphathekayo kulolu daba ngabafelwayo, ngababhinywayo, ngozaphu, izibukhokheli bomdaba, izinduna, ama church, wonke umuntu, lama CSO, lama nje wonke umuntu aphatheke. Yikho kungenza ukuthi sithole khona umkhombandlela. Nxa yenelisile u president ukuthi ayenze ipolad yakhe noma umsebenzi esingawuboniyo, akayenze iqule liphoselebe njengepolad elamachurch, elama NGO, elilabantu bonke nje, ama victims abafelwayo, wonke umuntu abe khona, kube yithi sonke collectively fesithi kasenzenini lokho, hathi ukuthi yena abuye azokuthi kakwenziwe so. Ngoba laye enjalo siyakwazi ngumbulali, uyakwazi ukuthi khona inkatha singadla yena, kugcine icala lesidla yena.